Lalingale tshona njani olamukela emoyeni ngenjabulo ngChris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umbiko esisandako wamukela uthi ibandla leMDCT lithi alisaqhubekeli phambili ngokuphikisa impumela yokhetho olusanda kwedlula emthethwandaba.
Umgcini sikhwama webandla leMDCT umnumzana Roy Bennett uthi ulakho ukuthiya isikhundla sakhe nxa leli bandla lingangena kuhulumende weZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF litimlamla Nkunzi owathunywa yiSADC ukuphatha udaba lweZimbabwe umongameli Jacob Zuma sokumele achiye leso isikhundla ngemva kokunqoba kwaleli bandla kukhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo.
Ibandla leMDCT lithi alisaqhubekeli phambili ngokuphikisa emthethwandaba impumela yokhetho olusanda kwedlula. Idale leConstitutional Court belimele lihluze loludaba kusasa. Kodwa leli bandla lithi ukwehluleka kwe-Electoral Court ukubamba izekhi ngamandla ukuthi iliphe ubufakazi ebelibufuna ukuba kwenza udaba lwayo lungabi lohlonzi. Isinqumo lesi sithethwe yiNational Executive yaleli bandla eHarare lamuhla. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumi seMDCT umnumzana Joel Kabuza.
Okokuqala kukhanya umantshi o-Electoral Court beke bayenza i-preliminary discussion ngokuthethwa kwecala lonaleli elokutshontshelwa kwama-election. Ubaba uJiao kukhanya yena uthe kasoze evume ukuthi kube labafakazi abazabizwa emthethandaba bekhulumi. Kuzafuna nje kuphela khonoko kuyabe kubhalwe yiphathi. Sase sikubona ukuthi njengoba kungasoze kulethe ubufakazi nasilabafakazi lento zonke ezitshengisa ubufakazi ukuthi kwajonjwa njani, xa engasoze ezivuke kuzaba nzima ukuthi siqhubekele phambili ngecala nalelo kutshontshwa kwama-election. Okwesibili ukuthi amadoda la abona bethethi nasizacela into ezinjengevoters roll ezizasincedisa ukuthi sikhulume sitshengise iZimbabwe ukuthi batshontshela njani ama-election. Sacela kwezinye ezinye izinto ezinjengabo abantu abancediswayo ukuvota ukuthi bangaki ama-registered voters ukuthi bangaki by what lokunye okuningi-ningi esikhulume nje kusukela lasi ukuthi besikufuna ukuthi usincedise ukuthi sihambe ekantolo sesiyakhuluma ngodaba lolo. Naw sasesithina njenge-National Executive nxa kuyikuthi kusasa sesiyangena ekhoti singanikwanga ubufakazi bona la lobu njalo uthiji kawusukeleke esithi kasoze vume ukuthi sifake ubufakazi phambili sibize abafakazi sibize yonke into kuzafunakala ukuthi kube ubufakazi wecala leli kuzaba nzima ukuthi siye phambili ngecala leli ngoba liyabe lingasalancedo.
Lokhu sokusitshoni ke baba Gabuza selizaqhubekela phambili njani?
Okuzakhuluma ukuthi sizakwenza njani kusasa nxa siyahlangana lamagranti icala lihlalwa khona khona kuyathethwa khona igrasi. Ngikhuluma nginje bethu lawa amagqwida sawatshile ukuthi hhayi hambani liyecela ukuthi silivunyeze ukufaka ubufakazi. Akulacaleleka lathethwa kungela bufakazi obulethayo phambili for ukuthi hhayi lokho elikubhale kukhonoko kufuna kubiza ubufakazi obugcweliye kube lama-exhibit.
Umnumzana Joel Kabuza umsekeli wesikhulumi se-MDCT.